sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 Mfumfu 2022 ngugibs Dube. Endaweni zethu lamhlanje,
all what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe ye-Operation Tidula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other.
Kulamakampani akwele China angaba ngamathumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi kwe-China Stanbic Job Fair. Kungena kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Shanghai Expo kwenzelwa kwaBulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday siloStanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza nengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakole South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthi Sokhumalo usipha lolo daba.
Umkhankaso weqembu le-Operation Dudula lo usutshiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe ogoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka osebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele sikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni seLimpopo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza. Kulezinkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele-South Africa. Akusakhulunywa-ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele-South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uhlelo lwedudula lolu luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emayane.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni laseSouth Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela, ikakhulu o-teacher okwenziwa ngu-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ngu-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba abangaphandle kulezi zikolo ngoba vele i-demand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela okuphathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kwedudula lokho. Kodwa-ke phambilini umphathintambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anjimtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingothuso Khumalo.
Kulamankampani akwele China angaba ngamachumi amathathu aphatheke kumbukiso wensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanbic Job Fair ukhangelelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPrasidis Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqonywa bebhanga eleStanbic bembambisenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni e-Chamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic umnumzana Patterson Mahatch uthe ihloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu beqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso e-Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethulwa kwemibiko kule nhlanganiso uNkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqe lo mbukiso bebambisana labeStanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding, a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's the different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincitshi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalumbukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho uNkosikazi Chanel Leo. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizwe lakhe. Ngakho-ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalumbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende uNkosikazi Limbayi Jiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lumbukiso. Sikhuluma nje kulamankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula 92 aqhatshe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngiyoPrasidis Jeremiah.
Ungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakomsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe kwehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa koBulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angenela umbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho, umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa umnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani Sanganai World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masithathe elithuba size la kuyihlanganayo ihlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amakhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo, sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne-community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
amabhizimusi lokutholisa abantu izimoto zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakhampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi if ngakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimoto zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwabakubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simakethe ama-products ethu awejin liram ngoba lapha kule imarket tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso wayehlanganayo muhle ngoba usihlanganisa nama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani Sanganayi World Trade Expo bakhangelele ukuba babe nezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Ezandla yona lo mntana uma ubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise la mathuba okuthi siyenze imisebenzi ezandla sizokuthengisa siphile labazukulu.
Ukhulumi seZimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa namhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hhaji eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ sixoxele umnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imhloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwanga.
Singathi babaswana kuyini elifuna ukuthi iZimsec ilenzele khona?
Sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananeyo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula bathiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bathwebula imihloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyaqinisisedlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe, sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula, bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service, logatsha olukhangele ezemfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunywe. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda, ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, besixoxa laye eGobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende lakweleMelika ele-US House of Representatives akukomiti yecubungula yesehlakalo zamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano eMelika labanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State umnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende uMerrick Garland bahlangene nabanye babo baseMexico izolo eWashington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kumngcele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni kwabeMexico kwelemelika. Abantu esigabeni se-Insiza bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika ukuba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. Umnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abatholiswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka lamanje kakho wase watshiya umuzi, kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachashwa futhi ezimbili. Manje ngikhuluma last month sekucatha inkomo okuliguqama okulithokazana ngeso siyakuba lithokazi kube yini kucathile la. Angikwazi nje ngabe fela eganyeni kumbe sekuyikho ukuthi sekungena ezinkomo engangisathi elikho kukhona.
Ye, singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontsha inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile futhi nami efonini ngazama ukubhala lapho kuthandilayo ukuthi indawo yakhona ingaphi kuyeila mhlawumbe ngingathola inkomo yami leyo engingayiboniwe. Sebe ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqamba ukuthi kungabi nendawo kodwa ngathi ngikhatshana ngoba ngisebenzisa ngabe ngiyekhona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngiyo ngikho lapho ebengifisa khona ngami ngithi ngiyekhona ngani ngiyekhangela mhlawumbe ngathole kuyinkomo kwami lo.
singathi umakhelwane ubona ngani kuyini okwenza ukuthi agcine ukutshontshela inkomo lembuzi.
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kusho ukuthi mina ngisika kwakhalaphana ngangingamazi ukuthi ungumuntu ogani. Mina ngangiyiphethe nje njengomfowethu, kanti ngiphethe isigani. Imenzela yonke into ngoba ubengasebenzi, langimncedisa nje kokunye. Nami uma ngibekuyisebenzi yanangikhaya ngindize ndidabamba lapha ngize ngingathola okungamashini. Kanti yena iyasiyada wangitshontshela, kube nganzi kini, kube ngayenzi kini yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho esemdisikhabukhona ukuthi uyatshontsha, wayesengizenzela umumbi lenku into ezinjalo. Bamthola yindaba engayiripotayo emaphoyiseni kodwa akulaprogress ngoba angivoti. Yena velokho engiyifonela ngasesemile kulezi zinto. Engifonele ngitshela ukuthi ngaziphi imbuzi yakho zangenzana. Amaphoyisa akangeka ambotshwa iphoyisa eZimbabwe, angikwazi ukuthishona.
So singathi uyanitela sibili ngoba usela bakhe.
Hhayi, uyanitela kakhulu 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 kodwa ukuthi ungakuyenda imali uthathile. Ebemibhalela la ma-message njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona. Ngemva khonapho mbanjwe yicorona. Kana ukwezile ukuthi mbake ikhona namfonela athi ikhoroni ikukhuthile mfana ikhothe wavani. Hayi, ukuthiye mbijana ngabishiya kuthatha atho njalo nje ubona ukuthi uyabhena eyantela.
Kwenziwa kuyinto amapolisi engambophi?
Hayi, nama ngikwazi angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini ngoba yena kwanjela wathi eZimbabwe angeke aboshwe ipolisi. So ma etho njalo ukuthi uphinde ubone la mapolisi engambophi ngoba ahamba emapoliseni ngayoripota indaba, sahamba la mapolisa, ngahamba la mapolisa. Nasuka ngaphi ipolisi e-police station, sahamba sayamdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi ukuphanathela khona utshwala, sayafika kakaze simbone. Njengaya esiye e-police station kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisi owayekhona ngesikhathi ngiripota, ngathi anikangelize lutho wathi hhayi ngamtshela ngathela lokhu angibonela lelinye bathi hhayi sizambana sihama kunje.
Umnumzana Sindiso Mkhwana Zikhumalo uhlala eNsiza, siphindeka kuxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi.
Uma sihamba ngoHarare Road ubheke Harare, uHarare Road khophana zilentaba zidina kule ndawo khonaphana okuthiwa yilokhadi. Ma udlila kancane sekufika le-toilet soke besuka lazo khonaphana. I think olokhadi yinyathi liyani but kubambele kune-bounder, yikho kune-bounder eyithize soke ziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyithize imbuzi lezi. Kukhanya kwakuzimbuzi kade zinyenge kakhulu sibili abona kilo 200 kanapho. Ngokuzwa kwakho soke zisuka zingena ngapha eyithize kugodlana. So umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijale ukubabiza ukuthiwa ngumazibawa kubezenza umprofitinyana kwaphana besenza into ezinjengazo nalezo. Mbuzo omunye lamo
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazane khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade siqambulwa khonapho, akusitshele futhi ngamabujana
bezikhona ezimbalwa abadali nakhamuzi zigcine sezikuthi into zabonakala zasebeqoqana izakhamizi zakhona phana ukuthi hayi asike zame ukuthi silandele sitre.
Umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinoStanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo lwesiKristu. UNyathi udabuka eNkayi kodwa okwamanje isebenzela koBulawayo. Uxoxa lo-Ezazisa Sibanda.
Baviki wonke kulolu hlelo silibakulela abaculi bakithi lemculo yabo. Namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli, asizwe ukuthi usiphatheleni.
Ndabuka le eNkayi lalapha koBulawayo futhi ngibuye nendaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze Afropop, ezinye zikhuluma ngothando, ezinye zikhuluma ngokuphila generally.
Do this.
ngesikhathi ecula uStanley okwamanje sepheke elinye idlakade elitsha.
So ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu. Eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020, eyesibili ngayikhipha ngo-2021. Leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi akomthwakazi. Ile ngoma ezimnandi ezifana nalale ingoma ethi bangibiza ngamalume, inengoma ye-Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacindezela amadlalade engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-albhamu amabili abengawe-gospel, kodwa ke manje sengihlanganisa sengithula i-afropop. I-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-albhamu lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo. Ukhona omunye u-injiniya ubhese khona ngale South Africa, ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayela i-guitar, bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokunene.
Nyathi ucela ukuxhaswa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi mdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook ngu-Stanley Nyathi, ku-Twitter ngu-Stanley Nyathi, ku-Instagram ngu-Stanley Nyathi. Then you go WhatsApp and call us at
073-453-3075 in South Africa. Now we question from Friday. But as on the
bathi ibhosi Mahlola Nyama ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube ngilale.